Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuMpandula 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabukhulu khona udokozo lo liyana ngithe hambe bantini ngithe hambe siyava batho amanye amazini ehlezi phambili kwakhona mana ecabinet abanye bakhala ukuthi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi.
Kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Abakubandla lezano PPP City sokumele abantu bekhohlwe ngezokhetho. Abakubandla le Citizens Coalition for Change bathi bakhulumisana enkokeli ye Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. UHealth Streak owayekhokhela iqembu leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi lasekho. Salethulela ezamasiko, ezemidlalo, lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhangelelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzagcotshwa kusasa enkundleni yemidlalo eNational Sports Stadium loba abaphikisayo besithi ibandla leZANU-PF lajontsha ukhetho. Uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba kuzakuba labantu abaningi emcimbini lo, ukuqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo, umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique labanye. Ibandla leCitizens Coalition for Change likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ngalela ndaba lokwenziwa nguMnangagwa ozigcoba engelanhloni. Umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi abakubandla leli kumele bebekwazi ukuba selidumele edlula.
Ukhetho lobuyile lwadlula, kukhethwe ngendlela emangalisayo ngoba kube lokuthula sibili yade siloku sibukhulekela. Sokwedlule. Kathi sesifike esigabeni sobana sokumele kufone igovernment ukuthi kona kube le ngqubela phambili, kube lama issues ye economical development osomele siwakhangela. Akusekho isikhathi sokuthi sifuna ukubangisa sibangisa. Sibangisani kanti sisizwe esinye, singabantu banye. Abetribusika lesinto esomele benze ikuthi kabasondele eduze kubanjiswane njengabantwana beZimbabwe sisonke ndawonye. Hatshi lokhu abakwenza ukwenzeli labo ngelinye ilanga nxa ukuthi kuwele kibo bathi baphumelela lathi singabangisi sibambisane labo ngoba into eqakathekileyo konke lokhu sikwenzela ukuthi silungise umkhonomi wethu abantwana bethu bathole ukuphila okungcono kulalokho esiphila khona namhlanje ngenxa yokulwa kwethu sibacazile kangaka sosoke isikhathi sokubambana kathesi.
Ye, kodwa bona bathi hayi phela vele ukhetho lutshontshiwe so vela kusebenzeki lapha sebengena kusadiki lapho ukuthi akwenzi ukhetho lutsha.
Kanti bona lapho abanqobe khona solako kutshontshiwe yini na ngoba banqobele phela endaweni ezingi njengalapho kobulawayo kithi bathethe wonke amasithi engu-12 ama-MP bathatha wonke amasithi angu-29 awe-council. So babaqilile yini na eHarare bayenze the same thing, eMatlosi bayenze the same thing, bathethe amanye amasithi lakwenza indawo behamba bedobadoba lawa amasithi. So lawa amasithi abawathetheyo ngokuqila yini na?
Wena ubona njani kona?
Kutshengisela ukuthi na ekhethweni vele kuzawuba le mpumela ezimbili. Wenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa. Akula ukuthiwa kona njengalokho abakufuna ukuthi unabona bafuna impumela ezimbili ezokuthi banqoba kumbe esithubeyo sithi na baqiliwe. Kanti indaba ungavuma ukuthi hayi kulokunqoba lokunqotshwa. Njengoba labo benqobile kwezinye indawo kabavume ukunqotshwa kwezinye indawo. Kuye simple as all that. Akula nto ezimangalisayo. Enza ungangena ekhethweni uzanqoba kumbe uzanqotshwa.
Umnumzana Joseph Juma ukudalela ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekobulawayo. akubandla lesisisi bachapha singendukube sithi sebekhulumisana lenhlanganiso yeSADC ngokwenzakala kweZimbabwe. Unomzana Promise Mkwananzi ophethe kwamanje isikhundla sesikhulumele sebandla leli uthi umnangagwa ugida esiqhakezela.
Thina ukhetho lwenziwa alisilokhethi, sobefiyarensiya kwenzane ekhoti on the basis ukhetho esithi kalukho akula khetho olwenziwayo. Kufuze kwenziwe ukhetho oluhlekileyo oluqondileyo lapho kuzaphuma khona umkhokheli welizwe leZimbabwe. Njalo okwesibili, iminyaka neminyaka sisiye emakhoti, iyakwazi mne wethu sisiye emakhoti, kodwa amakhoti ethu asesitshengisile wona mthunzi ukuthi sivele balecele abakilo. Ngakho lokho izimo azibanika ubufakazi bonganani veli decision yabo besebenayo yona ecekileyo engayisiyo emele iphume kuma-facts arepresentwe ekhoti.
Pho kuyiwa phambili liza kwenzani Mkhwananzi?
Kuyiwa phambili sizakuhamba nesigaba se-diplomatic mission. Sikhuluma labantu bethu asebehambile emazweni athiyeniwe, siyakuchasisela inkokheli kakhulu ezeSADC okwenzakalayo eZimbabwe, kodwa kunakhetho olwenzakalayo oluqondileyo. Ukhetho kuze lwenziwe kuhle, izekhi idilizwe kubunzo omenye inhlanganiso ezokwenza ama-election isupervisor iSADC le-African Union. Sokuqalisile lokhu izithunywa zikamongameli babo uNelson Chamisa sezisaphelele irijini yonke zisiyakhulumisa nabakhokheli bakhona ngale zibabonisa njalo zibaqinisa ngepozishini eqondileyo eyathathwa ababhebesenzane behlola ukhetho lapha eZimbabwe esingathi thina yi-SADC Clever Mission nayo evumela kulathi ukuthi ukhetho lolu alufathanga kuhle, kufuze kube lo khetho olutsha olumgceke oluhamba kuhle.
Kodwa-ke abakubandla leZANU PF bathi phela ukuze kuguqulwe impumela yokhetho lolu kumele kuhanjiwe emthethwandaba hathi i-SADC, ngoba bathi i-constitution phela ikhona. Sekelo sombuzo sokuyaguquka njani khonokho?
Thina asithathi ma-instructions kuzana ukuthiefu, siyacubungula indaba esikhandane lazo, sisenza ama-decisions ethu zodwa njengenhlanganiso ye-triple C ikhokhelwa ngoba kuNelson Dlamini. Inhlanganiso ye-ZANU PF nayo ilombono wayo, kuqondile yenze kwenzayo. Thina okwethu esikhutshela khona i-position yethu njenge-triple C nokuthasisayanga emsithandana siya phambili ngohlelo lokumobilize ama-citizens lokukhonsulta lokuzwisisa ukuthi bona ama-citizens abayibo abaningi belizweleni acabangani njalo bafuna kwenziweni ukuthi into le eyenziwe yizane ikhiphe kube le hlelo lokukhetha kutsha umongameli welizwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Vekthemba Mhlanga, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo ekweleBhilithane.
Lapho sokusenzakala nje ukuthi ibandla leZANU lo mnangagwa sebesenza nje ukuthi kugcotshwe okuyize, ngoba sebefuna ukuthi betshengise lokuthi hayi bona ukhetho baluwina, ukhetho lwakade lukhona. Ngoba ngitsho sikwazi ukuthi abaphikisayo ikakhulu abe-CCC bathi hayi umuntu lo kawinanga, watshontsha isihlalo leso, yikho okukhona futhi akusasa nje sekugcwalisa umthetho nje kuphela. Kodwa indikimba yendaba yokuthi ukhetho aluzange lusetshenzwe ngendlela efunwa isisekelo selizwe ilokho ikhona. Yabo khona ukukhona udokoza lo liyana ngithi ehambe ebantwini, ngithi ehambe siyavakatsha kwamanye amazinga ehlezi phambili kwakhona mana e-cabinet, abanye bakhala besithi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi.
Bale ndaba lakho yini khonokho Mhlanga?
Bengazithaya ingani abala ndaba lakho kodwa. Kodwa into okumele siyinanzele Gibbs ukuthi iminyaka emihlanu le edluleyo indaba akade beyigijimisa kakhulu yindaba yakuthi wenjani le nto ethiwa i-engagement, into yokudlelana lamanye amazwe, ukudlelana lamazwe anjengabo-Britain labo-America, beyiqakathisa kakhulu. Ungathi akhangela sibili zonke inhlekede zikhona, uhlekede belukuhambisa phambili uhlelana lokudlalana lamanye amazwe. Manje kathi sibazadlalana njani lamanye amazwe nxa ukuthi befika ngale abantu labana beqala bebuze bethi hayi kathi indaba liyani yokhetho engaphelanga liyana sizayenza njani? Yikho-ke okuzabenza njani bengalali ebusuku lamini lantambama.
Ye nxa sesikhangela khonokho okukhuluma ngakho ukuthi babe vele bele njongo yokuthi kuvuleke phela amadubu ukuthi bakhulume lamanye amazwe, akusezokwenzakala ngombono wakho?
Kuzenzakala, kodwa kuzenzakala njani? Kungani inkulumo ikhona esenjani ayisoze ibe ngenkundlani eqondileyo? Babethi behlala phansi nje khona phana bethi baqalisa udaba ngoba kukhulunywa ngento zokuthi abantu bezosungula amabhizinisi eZimbabwe. Indaba iyabe ilokhu iqaliswa emhlanganweni lapho indaba ukuthi hayi kodwa kule ndaba yokhetho lya uyabona ke duku ukuthi sibisela zonke inkulumo ezingabe siswa khona isizibisela emuva yikho mina engibona injani unjani kuzabe nwaya ukuthi beze becine besithi kukhulunywe labeqembu lesisisi ngibona ingani yikho kuzakugcina kufiya khona okusegcikeni ukuthi ukhetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu bezimbabwe ngitsho la kancane
ye khonoko ke okukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu bezanuphela
soke kwenzakala uyakhumbula laphana umuyi umgabe ukuthi ucine ekhuluma njani lolo Tsvangirai ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapho ngoba kwakungesela okunye okwakungohambe ezimbabwe kwakungasela enye imisebenzi engenzeka ungazange kube njani ukukhuluma khona kuyami yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje babaduba ukuthi kumele kukhulunywe omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo yikho-ke izani izabamba igebha lapho isithi hayi thina sawina ukhetholozo i-CCC izabe mina ngalisithi hali winanga liyenza into zobugulula khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuya kuthi hayi madoda elaoma asihlaleni phansi sikhulume alike lithiy indaba zeni lezilimi engazo ngale siyalizwa lithi laqila siyaliza lina lithi lawini kodwa hhayi liyabona phela futhi umkhanjo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani
kusenzakala konke lokhu babamhlanga siyabona ukuthi kula bantu phela ezimbabwe pho kumele bona benzeni kumele belalele bamelele kuyathiwani kona
uyabona into kathesi mina engani yangihlupha wadube ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003, 2008, 2013 bekuthi nxa kusiba le mpumela enje abantu behambe esitradini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo khetho olwadlulayo ayisiye yaba khona kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no bese bezilungisele ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekele izweni leli nantu utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathela umsebenzi thina esesizaretire zathola ongamampenshini okungcono abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula konke lokhu sebekubona ngani akumele kwenzeke kweminyaka engu-5 elandelayo yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babaduku kulokuzonda manje nxa kulomoya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitikiso mentshisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga
ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho
kungalumatha into ngokuthi kulumatha nini kulumathiswa yikuyini
umnumzana bekuthemba mhlanga ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le studio 7 eselondon kwele bhilitane singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-associated press babika ukuba abantu bekweleniger batshengisela emigwaqweni besithi kumele ibutho lakwele-france liphume liphele kulelo lizwe ibutho lakwele-niger lisanda kudludhuna intambo zombuso ele-ukraine libika ukuba namuhla liwise indizamjina ezithwala amabhomba ezohlobo lwama-drones ezingamachumi amabili lanibili 22 e-Odessa. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko. Siqhubekela phambili namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi umzilikazi kaMajobana. Namhlanje sixoxa lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe. Yes, akwamukela kuhlelo mathe.
Ngibingelele mphakazi omuhle, phinde ngibingelele kuwe msakazi. Ngithi solusondela usuku lomgubho wenkosi umzilikazi. Sokusele nje isuku ezisikhombisa lapho ukuthi esabe silugubha sikhona kobulawayo. Sisehla silubhekise khona le eMatopo, engathi 22 kilometers endaweni okuthiwa kusenhlahlandlela esigodlweni senkosi umzilikazi lapho eyayizize khona. Yaze yakhothamela khona ngo-1868 mhlaka 10 September lapho esizabe silugubha sikhona.
Siyakuzwa kwabalanda lo nyaka kuyabe kulani
lolu hlelo luzobe lume kanje luzobe lusukusela endaweni okuthiwa kusemachobana luzoqala ngo-7 ekuseni lapho esizosukela khona isizwe sonke jikelele lapho esizohlangana khona emachobana ngo-7 lapho sizomatha khona sisuka emachobana silubhekise emzilikazi mase sisuka emzilikazi simatha sihamba ngaluking lobhengula road silubhekise endaweni lena okuthiwa kusegcekeni lenqala. Ngiyazi ukuthi abantu sometimes basuka bengakwazi bebona igceke bengazi ukuthi leli gceke liminani, ngoba unganazelela izimpawu lapho inkosi ezazisenzela khona imisebenzi kaziphaywanga njengalapho kwaZulu. So sizabe silubhekise egcekeni lenqwala, ma sisuka lapho sizobe simatha sonke silubhekise eCity Hall, lapho esizothola khona amabhasi azabe maningi impela amabhasi uZulu, lapho uzogadela khona amabhasi nemithova sesilubhekise ematobo, kuyabe sekungu-9 o'clock. So okuyukuthi uZulu kabuye wonke ephelele emathobane. Ma washayelwa ngu-7 emathobana, uthole ukuthi sesisukile, gijima-ke wena uye esithulo lapho uzothola khona amabhasi azasuka ngo-9 kusiya ku-10 azabe lokhu ethutha abantu laphana silubhekise emantobo. Lolu hlelo luzobe lume kanje, luzobe lukhokhelwa zinduna le-MCO Imthwakazi Organization Cultural ekhokhelwa ngoba kugana lamabutho azabe khona, nabomama bethandanani bazabe bekhona, nentombi zomhlahlandlela nazo zizobe zikhona, noZulu wonke jikelele kuvunyelwe wonke umuntu. Siyacela abantu bakithi ezepolitiki impawu izikipa singazifaki, ngoba siyabe sibungaza umkhosi wemzilikazi. Wayengahlukanisa abantu ngezepolitiki, wayekola sonke isizwe sikamthwakazi, so kufadingakala ukuthi sonke sibeni khona. Indaba yepolitiki sike sime nje kancane ngayo.
Qiba khonapho kwabalanda
kuzobe kukhona, kuzobe kusindwe ngobethole amabutho egiya inyama iyabe ikhona kwedliwa nje kunjalo. Usuku mhlaka-9 September, singakhohlwa 9 September yilusuku lolo esiyabe sikhona koBulawayo. Amabhasi ayasuka la eGoli nge-Thursday.
Ake siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gwabalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifisa ukuthi namhlanje sikhangele amahubo 2. Ngizokubala amavesi amalutshwana. Kungani izizwe zixokozela labantu benakana okuyize? Amakhosi omhlaba azimisela, lababusi benza ugobe ndawonye bemelene lenkosi, njalo bemelene logcotshiweyo wayo, besithi asiqamule izibopho zabo, silahle intambo zabo zisuke kithi. Ohleze emazulwini uzahleka, inkosi izabahleka usulu. Khona izakhuluma kubo emtukuthelweni yayo, ibethuse ngokuvutha kolwaka layo. Kube kanti mina ngibekile inkosi yami phezu kweZiyoni, intaba yami engcwele. Ngizalandisa ngesimiso, inkosi ithe kimi, wena uyindodana yami, lamhlanje ngikuzele. Cela kimi ngizakunika izizwe zibe yilifa lakho, lemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho. Uzaze bephula ngentonga yensimbi, uziphahlaze njengembiza yebumba. Siyabonga namhlanje. Ngifuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu nguye osesihlalweni obusa yonke into. Ngiyakhumbula ukuba kule mthandazo yenye khona esenye ebhalwe emabandleni ethu, siyabe sikhuluma uNkulunkulu simuthi ngumnini mandla wonke ngelinye ibizo lakhe, njalo ngolunye uphawu lwakhe elokuba uNkulunkulu. Ukuba ngumnini mandla wonke kutshoni? Kuthi ukuthi uNkulunkulu wonke amandla ngawakhe, ungaphezu kwawo wonke amandla esiwaziyo lapha emhlabeni, ungaphezu kwabo bonke ababusayo, ungaphezu kwayo yonke imibuso ekhona, ngoba unguNkulunkulu. Lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwisise. Nxa sikhangela lapha amaHubo 2, ngifuna ukusidonsela ukuba sikhangele isimo sethu thina njengabantu. Isikhathi esiningi into elethu kuba sibe nokudangala, silahlekelwe lithemba, yikuba thina nxa sikhangela isimo sethu sisikhangela ngamehlo ethu, sisikhangelela eduze lapha thina esibona khona. Manje lapha siyananzelela ukuba izwi likaNkulunkulu lithi lona yena ohleze emazulwini uyahleka njalo ubahleka usulu. Indaba uNkulunkulu esenza njalo kungenxa ukuthi yena nxa ekhangela izinto ubona isiphetho sento, kabona ukuqalisa kwalinto, kaboneli emaduze, amehlo akhe kafiphalanga, ubonela khatshana le lapho kuphela khona into, le ndaba lapho ezaphelela khona. Yikho uNkulunkulu ehleke sithi kambe shiwo izizwe loba zingaze zixokozele, labantu benakana ukuyize bengeke benza lutho entweni uNkulunkulu abe ehlose ukuba ayenze. Lokhu nguletha njengenkuthazo ukuthi kungabe kulesimo esisempilweni yakho okokuthi nxa usikhangela ngamehlo akho kathesi ngoba ubona kufiphele, ubonele duze, ungaba ngumuntu odangalayo, ungaba ngumuntu othi manje lapha sokuphelile, isimo leso esimelane lawe uNkulunkulu asehlule asikhiphe, kube lempilo entsha, kube lokunqoba okuzayenza ukuthi wonke umuntu abe nentokozo. Ngakho-ke ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli ukuba ngicela ukhangela izinto ngelihlo likaThixo. Ungayenza njalo, ithemba liyaqhubuka phakathi kwakho, uzaqalisa ukubona ukuba kambe bena benikhangelele eduze.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, sibeka bonke abantu abakho abalaleleyo, sibeka ilizwe leZimbabwe ezandleni zakho. Sinokuthokoza ukuba wena uyinkosi njalo uyanqoba yonke into. Egama likaJesu, amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwenza abatsha uTaboka Ncube uxoxa noNehemia Sihlahlabani Moyo, wakhethwa ukuba ngukansela we-Ward 17 eBrunenburg.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika-Ward 7. Ngiyathembisa abadala ukuthi hayi, ngifuna bengithume njengakhonokho engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala abangithume esikhalezweni zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhulayo omncane. Ngiyebacelela e-counseling ukuthi hayi, abadala beBrunenburg bathi bakhala ngalokhu. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanabo.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazi uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Ye, into engenza ukuthi ngizibone ngena kwezombusazo ipolitiki ngithande ngisasemncane, ngisabukela nje khonaphana sibona kusala boTsvangirai ngisasesikolweni lawo Robert Mugabe wanginika umdladla wokuthi lami nginesifiso sokuthi ngelinanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami 17 eBrunenburg.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Ya, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi kudala sivota, kudala abadala bevota kodwa kula tshintsho awabona utshintsho luba khona le phathi eloku ikhona yahlala injalo, iloku injalo siloku esihlupheka kunjalo so yikho kwenza ukuthi esikhathi lesiningi intsha ayithole ingakhiyo, because uzoba bethi noma singaze sivote kuyafana vele, kuzabe kuloku kungatshintshi lutho.
Lo-ke nguNehemia Sihlahlabani Moyo ubexoxa loTaboka Ncube wawunqoba phela ku-Ward 17 eBrunenburg. kwezemidlalo uHitstrick waye ngucaptain waphinda waba ngumqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kasekho. Kubika uJoseph Njanji.
Ustrick udlule emhlabeni namhla ekuseni njalo obulewe ngumkhuhlane wemvukuzane. Untombi kayise Khumalo okhulele uStrick njalo obesebenza esikolo esasungulwa ngumuyi esifundisa abasakhulayo umdlalo kakhilikithi ukuthi balahlekelwe kakhulu ngokwedlula kwakhe emhlabeni.
This is a very difficult time for me especially. Because where I am today is because of uHitstrick. Uhitstrick is khule sonke nyathi. When I came back from South Africa, I touch uHitstrick. And then ngabuya ngazosebenzela academy yakhe eHitstrick Cricket Academy eSuburbs. I didn't know anything about the cricket, but he taught me. And one thing I liked ngaye usithi ungenzi mistake ekubizele eceleni ithi ntombi ngaleso sikhathi webekhuluma ngesiNdebele uza kubonisa kuhle kuhle and nxa u-understand ekutshele futhi uzangikhona. Ngicela ungitshele nxa ungazwisisi kahle into engikutshela yona. Kube ngomunye umuntu ohlukileyo. Thina njengekhampani, we've lost a father, a brother, a friend. Ustrick kuba ngasoze umbone ezondile. Not even one day bengingakaze ngimbone ezondile ukuthi uyazonda lokhuyana ukuthi umbone ukuthi umuntu usefuthana naye phakathi. Bengihlale enje ezihlekela. Mina bahlala embiza mkhaya wami. Last week, on the 23rd of August, when they said ukuthi wangikhona sefile, wangifonela. Wathi, hey, ntombi, I know ukuthi abantu sebesithi sengifile, but hayi angikafi. Lizafika ilanga and usekuseduzane. Ngicela lisale libambene, this stuff. Sakho, wathi Strick ungakhulumi njani uzaba right, wathi hayi, ntombi, kubuhlungu embuzwayo. Of science, but anyway, uNkulunkulu nxa sevumile iza hamba.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi uStrick udlale indima enkulu ekuthuthukiseni lo mdlalo ukwele eZimbabwe.
UStrick umuntu sibili oncedise icricket ungakhayela ikakhulu kuluhlu lwakoBulawayo ngapha uncedise abafana abaningi ukuthi bagcine sebedlala i-national team. Umuntu owele passion the cricket uyayithanda kakhulu. Siyabona futhi wasiyakhela le nkundla ye-cricket i-Strick Academy kodwa ayigcine sijithibizwe ngendaba lezi ezayenzakalayo kodwa lokhu akutshintshi indlela akade yiyo yona kubasekeli bomdlalo wekhilikithi ukuthi ngumuntu oncedise kakhulu ukuthi ubulawa ithuthuke emdlalweni wekhilikithi. Silahlekele kakhulu ngokutshona kwakhe iStrick.
Uyelethane Ngomasha ukhomishini ye-Sports and Recreation Commission uthi umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe yindoda emadodeni. Uthi ikhomishini le ikhala lo mndeni kaStrick obesele minyaka yokuzalwa engamashumi amane lathoba munomunye ubhubhele epulazini langakibo enyathi. Siyikhangele umdlalo wenguqu. Nansi impumela yemidlalo yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Highlanders litshawe nge-2 kanyanga le-Chickenini enkundleni e-Barber Fields. Ngokwesibili ukudliwa kweqembu lebhosi komncintiswano walo nyaka we-league ngemva kokuba linqotshwe ngempumela efanayo ngeviki edluleyo ngele-FC Platinum. Iqembu le-Triangle United litshaye le-ZPC Kariba nge-1 kanyanga seGibo. Ukuthi ele-Capes United libe ngutshiki lobhanqa 0-0 rele-Black Rhinos emdlalweni obusebhatha ngasenkabazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa abakumandla leZanu-PF City sokumele abantu bekhohlwe bephinde ngezokhetho. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi sebekhulumisana lenkokeli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kweleZimbabwe. UHitstrick owayekhokhela iqembu leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesangenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.